amapolisa ungakhangela vele i-department yaleyana lugatsha lwamapolisa lolwana luvele luyasilela ku-transport. I-transport vele ibahlupha. Mina kangikhangele lokwesadak. Okwesadak vele mina ngokuyinto kwamalanga 1 or 2 days mboni ukuthi kuqakathekile. Into eqakathekileyo ukuthi amapolisa asevise isizwe, abesizwe sithola isevisi eqondele namapolisa. Ukuthi amapolisa kungathiwa nangumuntu sedala icala lasebulela umuntu, amapolisa angahambe eboleka izimota esiyafinyelela lapho ayafinyelela khona. Amapolisa engayenzi izinto ezinjalo ezokuthi ahambe ehlupheka ehambe ecela i-transport. No, ilizwe vele limele amapolisa abe well equipped, abe le nto zabo ezikwanileyo. Ikengikubonayo khonoko ukuthi amapolisa amele abe yiwo abone ukuthi sibonakala ukuthi into zabo zikwanile.
Imali yonke le ivele ngaphi kawule yokuthi kuthengwe imota zonke lezi? Ibudget pele
yakho ungakhangela Gips, ibudget yakhona ikhona nti minister Home Affairs ile budget yayo. Lanxa kunjalo Gips, ukuthi njengoba ngisitsho yinti mina amapolisa abevele angani ayasilela. Mina yakuthabela Gips khona ukuthi amapolisa athole izimota zokusebenzisa emsebenzini wabo oqondane labo, umsebenzi onzima kangaka. Hayi sho kwesadika, kwesadika hayi angiboni ukuthi amapolisa lokwalokuthi kulungiswe lesadika. Hayi mina ngithi amapolisa kumele ugatsha lwamapolisa lube lemota zelezo ezikwanileyo kwenze ukuthi ezenelisayo ukuthi baqhube imisebenzi yabo. Njengoba umsebenzi wabo uqakatheke kakhulu kangaka Gips. Even lanxa kuthi ukuthengisela Gips ofuna ukwenziwa ngabantu, amapolisa abekele kwenze ukuvala khonokho ukuthengisela kulobu dlwangudlwangu. Khangela Gips nxa ufuna, khangela sikhangele ne-Britain kunjani. Khangela kanti osabantu ade bezenzani bethisa i-property yabo kwakade selikutho Gips ukuthi abantu batshisa ama-properties benze izinto ezinjengalezani. Kumele amapolisa athi rise to that occasion, okumele ukuthi balungisise umumo okhona.